Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Blessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Unqube wethule ibudget leyo usakhiwe isitsha sedayile eParliamente esise Mount Hopkins lapho azise ukuba uhulumende ukucakathekisa kakhulu imfundo yabantwana.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhlanje wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibudget yomnyaka ozayo oka 2023.
In terms of the promises of trinkets and trappings or positions, titles and entitlements, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer caller.
Umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imoda kuhulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. Namhla uZulu welemelika uyajabula epheka ezifela emlonyeni abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele Thanksgiving. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibudget yomnyaka ozayo oka 2023. Ibudget le ethulwe nguNcube yedlula kancane amatrillion amane amadola weZimbabwe 4.2 trillion. Esithi silinganiso esikhulu sale imali siza kuya kugatsha lwezomfundo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unqube wethule ibudget leyo usakhiwe isitsha sedayile eParliamente esise Mount Hopkins lapho azise ukuba uhulumende ukucakathekisa kakhulu imfundo yabantwana esibangeni seprimary lesecondary. Imali ephiwe ugatsha lwezemfundo ifika 631 billion amadola kuleli. Iningi kakhulu nxa kuqathaniswa naleyo ephiwe ugatsha lwezempilakahle, lona luphiwe 473.7 billion, ukuthi imfundo yaphezulu iphiwe 156.5 billion. Okumangalisa abaningi kuba ugatsha lwabalwa impi yenkululeko luthole amabhiliyoni edlula amashumi amane 46 billion, okuyimali eningi ukwedlula etholise ugatsha lwamandla kagetsi engaba ngamabhiliyoni aphezu kwalitshumi lanhlanu 15.4 billion, ukuthi ugatsha lwezokulungisa kwemitshina lwe-industry lwathola amadola aphezu kwalitshumi lanhlanu lengxenye 15.6 billion amadola akuleli. Esethula i-budget yakhe ka-2023, uNcube uthe imali eyabelwe ingatsha zikahulumende izaqakathekisa kakhulu ukuthuthukiswa komnotho welizwe.
Mr. Speaker, sir, in line with the Constitution, every child has a right to basic education.
Sihambelana lesisekelo sethu sombuso welizwe. Wonke umntwana ulelungelo lokufunda. Sifuna ukuba wonke umntwana afunde kungela mbhadalo.
Uncube uqhubeke esithi uhulumende wakhe uza kuza nendlela zokuba uZulu afake imali emabhanga ukuze kube le mali elizweni.
Sihambelana nezifiso zokuba wonke umuntu abe lolwazi. Imali efika 777 billion izaphiwa izikolo zonke zaphandle lezaphezulu.
Njengendlela yokulungisisa umnotho welizwe, uNcube ubuyisele umthelo wokungena kwempahla elizweni owe-value added tax, VAT, ekudleni okuthengwa phandle kwelizwe owawesulwe ukwenzela ukuthi abantu bathole lula ukudla, wengezela njalo kumithelo ebikade ivele ikhona. Ingcitshi kwezomnotho uMnumzana Masimba kutshera uncome ukwengezelwa kwemali eyabelwa ugatsha lwezemfundo kubhajethi yomnyaka ozayo.
Esilethemba ukuthi umbe ithemba lethu ngelokuthi imali leyo izasebenza ukuthi yakhe ezinye izikolo lokuthenga i-infrastructure efunakalayo ukuze abantwana bafunde besebenzisa singathi ama methods esimanje manje.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi uMnumzana Themba kuyemoyo uthi limali ingabe sedlula ezinye kodwa ilakho kungeneli.
Nxa sikhangela indlela ibudget kaMthuli eyenziwe ngayo, abantu bazathi i-education inikezwe imali eningi iyedlula ezinye. Kodwa iZimbabwe ngelinye lelizwe elingama-signatories kubo kwata labo Lincoln Declaration, lapho kukhulunywa khona ngokuthi ku-national budget i-education kumele inikezwe 22%. Esiza kwesaba kakhulu ukuthi leyi kuthiwa i-proposed budget allocation ayisiyo imali ezahamba iyenikezwe i-education nxa ibhajethi sisetshenziswa.
Kwezokulima uhulumende uthe uzanikeza imali efika izigidi ezingamashumi lengxenye 154 US dollars kubhanga le-AFC ukuze incedise abalimi ukulima umumbu, indumba, ama-sunflower nezilimo ezingafuni izulu eliningi. Abakade bekulumbuthano wokwethulwa kwebhajethi bagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga, abaphathi indaba bakahulumende kanye lamalunga edale lephalamende. Ibhajethi ka-2023 iveza ukuba eleZimbabwe lizasebenzisa imali ephindwe kabili kulaleyo esetshenziswe lumnyaka oka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
UMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uthi wala ukuthatha imota kahulumende weZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe babezama ukumvala umlomo. UChamisa wethule amazwi la ephendula kukhulunywe nguMnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa, njalo ophethe uhlangothi olubona ngokwenzakala ehofisini kamongameli labaphathi intambo bakahulumende. UChamisa utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi kathiwa ngakudlayo.
In terms of the promises that of trinkets and trappings or positions, titles and entitlements, we are not moved by those cheap things. We are not in this struggle to get benefits for ourselves. We are not a pioneer caller. We are not like people who are motivated by the Last Supper.
Nxa sitshelwa ngezimnandi, izikhundla lokunye okuthenjiswa ngohulumende, asilandaba lakho konke lokho. Asidingi ukuthola inzuzo, asidingi kudla, esiza kukholisa sisodwa. Sizama ukuvuselela ilizwe leZimbabwe elihlutshwa izinto eziningi. Kulabantu abaningi abahluphekayo abahlala phandle kwelizwe, abadubeka okunye okumangalisayo. Kumele ukuthi ngayibo abancedwayo. Sifuna ukuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe, lokho okunika abantu amapulazi.
This thing of giving me a farm, I am not a farmer. I don't need a farm. This thing of giving me a Mercedes Benz, I'm not going to participate like Shoemaker in some race where I need to get cars. No.
Mina ngwami angifisi ukuba leplazi ngoba ngikwazi ukulima. Lokho kunika abantu izimoto, angifuni imoto ngoba anginjengo Michael Shoemaker uchayela izimoto zemidlalo yemincintiswano ye-racing.
Our institutions politics.
Lo umnumzana Nelson Chamisa obexoxa lo Blessing Zulu weStudio 7. Umnumzana Ambrose Sibindi othakazelela ezombusazwe uthi uChamisa uyichaye ekhaleni.
UPresident Chamisa owebandla le-Triple C nxa ifaka ngaleyo ndlela, ngibona singamazwe ahlakaniphileyo njalo ngikhokhele imbono ngathi hlakaniphile ngani. Kungani sitsho njalo? Siyanazela into eZimbabwe lapha kunabantu abaningi ababethi nxa babona bezi-potential yokuthi bazame ukuxoxa uhulumende angene endleleni. Sibona abantu abaningi sase bathembile begcina benqanzwa nemali, benikwa izimoto, benikwa amapulazi be-100, 200. Sibona nabafundi bama-cheki bane babanikwa amapulazi bekumele bekhokhe ukuthi bangabafundisi. So-ke njengokuthiamtazelwe ngumuntu okhangele ekuthungamela i-opposition leni opposition yeZimbabwe, ngibona ngathi wathatha isitansi esihle ngoba wayengagcina engxenye la ise-compromise ekwini esethengisa abalandeli bakhe. Ungangcono athe ngomnyama kodwa ithungamela abantu ukuthi bayethola i-freedom ezanetithizwe soke kulokuthi yena agcine ekuthiyeni eze-person. Ngibona ngathi mina iposition ayithatha ngimana la 100% yikuba ngumthungameli lokho.
Mnumzana George Jalamba uthi konoko ukwala kwakhe yikho kwenza ukuthi ilizwe lime mazonzo njengakhonoko eliyikho khona. Ungathini ngakhonoko?
Akusimangali i-South Arambe sithiwa njalo, vele yiyinangwedi yabo. Sebejwayele abana abantu abathiliswa ngezithi, bathiliswa ngezimoto, abathiliswa ngamaflaga. So loko ilizwe lingafike kulincede ndawo, kambe nalezathatha abantu elimoto ithamisa yedwa, ilizwe libenefitanga. Abantu bezibayo babenefitanga ngoba abantu bayaqhubeka bayadikeka. So kube kuhle ukuthi uthamnanqayele lekho kungethaa ukuthi esithi aqhubeke ezama ukuthi afuqe abantu ukuthi uthinte umbuso weZimbabwe ungene omunye uhulumende uloyezantuye ngaphuma usehlele for the past 40 years. Asibona ithi okulenzakala kulantifa abantu bayadikeka, abantu bayanamba ezibhedlela kulalutho, ezikole, i-education iphansi, ama-examination papers ayatika, akulanto ehambayo. So-ke i-education amatisha bayanamba, abafundisi ilizwe dakhiotic. So ngibona ngathi mina mhlawumbe awenze kuhle lokhu uyangutharamba lokho ngobulwane umbodesparate owayesefunda hayi asimbambeni ngamakhala simenge ngemali kuthimenge ngemota isikhathi sabo sehlula ngikutharambe sekhaya.
Umnumzana Ambrose Sibindi uthakazelela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mlungisi Moyo okubandla leZANU-PF.
Ukuphika imota angiboni ukuthi yinto esingayifaka imiqoka kakhulu ngoba imota constitutional iphuka wonke umuntu either oku-House of Assembly kumbe oyabe ekukhabhinethi esembusweni. Liyana yinto ebhalwe phansi. Asonto esingathi ngenxa yokuthi usephiwa imota ubephiwa ukuthi njengenja aphiwe nje itambo angasakhulumi njengoba kunje vele engekho lasembusweni lowo nokukhuluma kuyamthula ibandla lakhe lokuthi alihlanganise lakho liyamthula. So asingeke sithi thina imota yiyo kathi izamthulisa ngoba wonke umuntu nama-members of parliament wakhe anezimota, ama-ministers anezimota. So ukuthi sikhanye sesigxile kutheni ayala akafuni ukuphiwa imota kutshengisa ukufiphala kombono. Umongameli yena uEmmerson Mnangagwa ubethi yena ufisa ukuthi ngabe wonke umuntu usebenza ndawonye.
Ye kodwa-ke siyabona ukuthi kulabanye phela abagcina bengena kuPollard lezinto ezinjalo kodwa kuhambi kahle. Sibona zana kula lutho soluyenziwe iPollard. So yikho phela uchamise sithi ukuthi ngingena into ezinje akusebenzi lokho.
Angazi ukuthi siyabe sisebenzisa what measure ukuthi sithi into kazihambi. Umsebenzi owenziwa iPollard yiwo suyenze ukuthi kathesi namanye amazwe abone isifiso se-Second Republic se-inclusivity sokuhlanganisa umuntu wonke. Ungakhumbula manje usindile e-Commonwealth babuyile labo bezokha ngikhangela bokukhangelana and ungakhangela manje upresident wase-South Africa laye ngalokho okwenziwe i-Second Republic lokubambanisa amabandla aphikisayo laye uhambe wayalobha elobhela e-England ukuthi iZimbabwe kayibiselwe ku-Commonwealth. Ngibona ngathi mina ukuthi lokho okwenziwe iPollard isiyenze okusemandleni ayo sokuthi-League of Nations ukuthi yona ikuthatha ngaliphi indlela. Bengikhangelele ku-development politically, sibe sesikhangela nje ku-development economically. Yes, kulama-challenges here now ngendaba zama-countries kodwa ungakhangela into esiyenziwe yi-Second Republic in the past 4 years kule trend sikule mkhulu kulo mahluko omkhulu kakhulu wakhayela infrastructure, amadamu, imigwaqo. Iyo into ekufuze siyakhele phezu kwayo umkhono mesiwufisayo.
Umnumzana Mlungisi Moyo, lilunga lebandla leZANU-PF, ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Namhla uZulu wakwele Melika uyajabula epheka ezifela emlonyeni, abemuli bebuthene bethakazelela ikhefu lokubonga abakwenzelwe nguSomandla umnyaka wonke ele-Thanksgiving. Kwenziwa amadili, izimuli zijabula, kudliwa amafidlolo, ikakhulu ingalukhuni ngalolu suku umnyaka yonke. Njalo lokhu ukunanza kwaleli langa kuba yikuqala kwesikhathi somnyaka sokulungiselelwa ikhefu elikhulu lomnyaka elekhisimusi kanye lelokwamukela umnyaka omutsha. Sixoxe lo mvangeli Florence Ndlovu echasisa ukuthi ilanga leli lichoni kuye njengesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, esesihlale kwele Melika kweminyaka eminingi.
ikhefu le-Thanksgiving lalapha eMelika eZimbabwe sasingelalo, kodwa ngithanda ukubonga uThixo ngokuthi likhefu lokubonga uNkulunkulu ngasenzela khona, ikakhulu ngesipho sempilo mntanami.
Yikho esikubongayo yini khonoko ukuthi sibonga impilo nge-Thanksgiving? Sibongani?
Sibonga impilo lo usindiswa. Uyabona kwaba lesikhathi ilokhu zayo umkhuhlane we-COVID, ugubhane lo-COVID olwaxeda abantu, thina sasila noma kungakaCOVID i-Thanksgiving yahlala ikhona, kutho ukuthi abantu basinde ezintweni eziningi. Sibona umusa kaNkulunkulu ukuthi uThixo uyasithanda njalo uthi sindise ezindaweni eziningi. So yisikhathi sokuthi sibuya ndawonye ngayonalinyanga ekaNovemba sizobonga uNkulunkulu nyaka yonke ngekhefu le-Thanksgiving. Sibuthana sengathi yi-family reunion, kwabanye bahlangana bezimuli zabo abehlukana lazo isikhathi eside.
So yisisikhathi sokuthi abantu njalo babambane bezimuli?
Yebo mzukulu.
Kwenziwani-ke manje nxa sithi siyahlolisisa, kwenziwani ngesikhathi sakhona ese-Thanksgiving?
Namhla kunjenje akubizwa zayo mntanami, kuphekiwe amathoki lawa asetafuleni yomunye lomunye ongumnyanga lonothileyo. Hawu, kuyadliwa, kuyadliwa namhlanje. NgesiNdebele sithi yimvimbi. Nxa yimvimbi kutsho ukuthi kuyabe kungaphume phandle liphela, liyabe lisina. Yimvimbi izindlu zonke, abantu bonke abanye baphathile bevela ezindaweni ezihineyo bezohlangana nezobo zabo ekade bacinana lazo. Namhla ilanga elihle, lathi khuluma nje sosiphethe inkarakathi yemigqomo yamankomithi etiye. Hayi, iyanathwa-ke namhlanje. I-Thanksgiving iba different phela, inatha okuthiwa yi-pumpkin, pumpkin pie.
Pumpkin spice ethanga.
Ethanga mntanami, enukelela mnandi, kudliwa ama-pumpkin pie.
Giving singathi ehlukene lekhisimusi ngaphi?
Iphosibe ngumfanekiso wayo, kodwa hayi kushiyene nje ngoba i-Thanksgiving lapha sidlitoki namhlanje. Inyama i-special dish i-turkey lapha eMelika.
Ongelayo ingalukhuni, hayi aso Thanksgiving le.
Akula longelayo ngoba kulamanye ama-donors alethela abantu abangathola. Laba sezitaladeni abangaphansi kwama-bridge namhlanje bakhiwa ama-toki aphekiweyo.
Wonke umuntu uyathola i-toki.
Wonke ongumnyanga ngiqale ngakho ukuthi ongumnyanga lonothileyo kuyafanana namhla inyama etoki iyadlivizwa everywhere.
Asikho kuthathwa ludumo yini thina nxa sikhangela isintu sethu njengabantu abaphuma eZimbabwe kulandela amakhefu wona la esingaziyo ukuthi aqala njani?
Kuthathwa ludumo mntanami, kodwa-ke va udumo lwakhona baluletha bafaka ukuthi Thanksgiving to the Lord. So kusiya ngawe ukuthi wena who are you thanksgiving to? Ubonga kusathane kumbe ubonga kuNkulunkulu?
Umvangeli Florence Ndlovu uhlala kwele Melika engodabuka kwele Zimbabwe esixoxelaye eseTexas. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abamabandla aphikisayo bathi lanxa besamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi abantu kumele bachiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo, uMnangagwa kumele aqondise lawo mazwi kubasekeli bebandla lakhe leZANU-PF ngoba kuyibo ababangela udlakela. uMnangagwa wethule inkuthazo le edalele ephalamende izolo. Amazwi akhe aza ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa ngabezanu-PF kogudu. Ngenyanga edluleyo kube lodlakela njalo eMatobo laseNsiza eMathebeleland South, lapho i-CCC ethi amalunga ayo agoqela ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa batshaywa ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi. Abahlaziya ezombusazwe bathi udlakela lulakho ukudlondlobala phambilini kokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lesikhulumeli sebandla lezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okuqala yiwo umsebenzi kamongameli ukuthi akhuthaze uzulu ukuthi basukane lento zodlakela bekhangelane lokulungisisa lokwakha ilizwe. Kodwa-ke iphutha elikhona ngelokuthi umongameli ukhuthaza ukuthi kungabi nodlakela, kodwa abantu abayenza udlakela siyababona bengaphuzwa, siyababona bengabanjwa amaphoyisa. Mhlawumbe labo abayibo ama-victim bakhona labo abantu be-CCC besaziyo ukuthi baba ama-victim bashiselwe izindlu, yibo kade besemajele. So inkinga esinayo thina njengozaphu yokuthi bayakhongosela into ezinhle kodwa izenzo zabo azihambelani nalokho abakhongoselayo.
Babugawule, nansi indaba. Kuthiwa umongameli ukhuluma ngodlakela, kodwa yini abezanu p f elenza udlakela?
Okukhona Nkomo ukuthi amazwi kamongameli abe ngamazwi akhangelelweyo ukuthi aphume kumongameli, avele kumongameli, aluba ekhuluma edale lephalamende, e-addressa idale lephalamende, ngoba xa e-addressa idale lephalamende uyabe ekhuluma labantu bonke, ngoba abantu bonke laba ilizwe lonke each and every constituent abantu bamelwe ngamalunga edale lephalamende. Ndalo bona abantu yiwo ekugcineni abamele bethwale umbiko nalowo bawuhambise bayawufikisa kwizigaba zabo bazimelayo ukuthi udlame, hhatshi xa silungiselela ukukhethelela akube lokuthula, kungabe lodlame. Kuqakathekile amazwana yasikhuthazele zinkokeli, kumele kuvele kubukokeli khona ukuthi kumele kube lokuthula. Ngibona ngamazwi amahle kakhulu aqakathekile avela kumongameli.
Baba Ndlovu, amapholisa ungathi liyasuthiseka yini ngendlela aqhuba ngayo umsebenzi nxa sokusiza kundaba zodlakela? Ngoba einsiza lasematobo sabona kuthaywa abantu be-CCC. Yebo, abezanu PF labo bathi bathaywa, kodwa sikhuluma nje akulabantu asebebotshiwe phezu kwalolo dlakela. Ungathini ngalokho?
Amaphoyisa abantu abazimiseleyo ukwenza umsebenzi wabo. Thina siyazi lokho, akula muntu ongaba lombuzo kumbele ukuthanda kuza ngokuthi bazimisele na. Inkinga ukuthi bayatshelwa, bayadonswa zinkokheli zikahulumende betshela ukuthi yenzani lokho, ningayenzi lokho. Yikho ngitshilo mina ukuthi nxa umuntu, bakhona abantu abakhiphela namavidiyo bekhuthaza udlakela, laba bantu bayazihambela ezitredini, akula nto bayenzileyo. Inkinga ekhona ngizakhuluma ngesilungu ngeye-impunity, ukuthi abantu abafekela ibandla elibusayo bayavunyelwa ukwenza santando. Laba abanye bengathi bona bayaphindisela, mhlawumbe betshengisa ukukhonona ngalokho, umthetho uyabadilikela ngesinye isiqhuku esesabekayo. Yiyo inkinga nje ekhona, ayisiyo ukuthi abomthetho bakithi behluleka ukubamba umsebenzi, bayakwazi kakhulu. Inkinga yi-impunity.
Babugawule, bakhona abathi amapholisa asekela ibandla lenu, njalo yini eliwatshelayo ukuthi bophana be-CCC lingabophi abezanu PF nxa kuthe kwaba lodlame?
Ngabantu abafuna ukuthi bangcolise uhulumende wezanu PF ngokuthi bathi bona amapholisa ayathunywa. Amapholisa athunywa, amapholisa umsebenzi wawo usegcekeni. Amapholisa akula muntu ongaphezu komthetho, umuntu ophula umthetho kumele abotshwe. Nxa sebebotshiwe futhi sebekhala abantu bethi aluba abantu labo bayakhithwa futhi abazizenzi bethule imithetho. Akulakuthi umuntu wezalu PF, akulakuthi we-CC, akulakuthi wezaku, umuntu ephula umthetho amapholisa ambo. Xa unganika isibonelo Nkomo, kahambe wezalu PF sebeyedala icala elisegcekeni olibona nantiyana, uzambona ebotshiwe. Abantu babebotshwa bonke, bona bethi babona bebotshwa bona ba ayise abantu bonke, akuwakhathalele umuntu ngaliphi ibala, abantu bamele babotshwe njalo bayabotshwa. Ukuthi amapholisa ayatshelwa nayebopha akusoqiniso lelo. Sokuyinto nje ekhulunywa ngabantu e-opposition bezama ukungcolisa uhulumende wezanu PF.
Baba Ndlovu, lina njengezaphu ungathi ahamba njani amalungiselelo lo enu okhetho? Akula lapho eliphazanyiswa khona yini?
Hayi, siyahlangana lakho ukwethuselwa, siyahlangana lakho ukwethuselwana, insiza sahlangana lakho. Kodwa-ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhunywa ngobaba uGawule. Ihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ukuthi nxa sesijoyine sikhipha ngano wezano sesithatha thina sibe phambili siyithi njalo ama victim.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu ubexoxa endawonye lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule kungxoxo ebilawulwa nguNtungamile Nkomo we Studio 7. Imidlalo yenguqu yomncintiswano yezizwe zomhlaba e-World Cup edlalelwa kwele Qatar isichiye iningi ababhejela imidlalo lebekhala ezimathonsi ngemva kokudliwa imali kunye lezifuyo bebhejele amaqembu abo ezenguqu ukuthi ayonqoba kodwa kwehlule. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda.
Amaqembu amabili abethenjiwe ukuthi azanqoba kumidlalo yabo yakuqala kulumncintisano yabalahle phansi. Iqembu leArgentina lidlalelwa ngumdlali odume kakhulu uLionel Messi lenqotshwa eSouth Arabia 2-1. Kukanti izolo elamaGermany libhuqwe iJapan 2-1. Iningi belifake imali libhetshela ukuthi ayanqoba. Mnumzana Philani Sibanda udliwe imali yakhe.
Hayi, besithi izame lamhlanje afake $5 izolo from izulu. Fake iArgentina $5. Alifika half time second half ayitshaya. Angazi ekusokunzima nje. Namhlanje futhi angazama.
Umnumzana Sipho Moyo layo bebhetshile kusebuhlungwini bokudliwa imali ngokudliwa kwelamaGermany.
Ibhora lapha lindlimazile lapha yazi kade mbhejele ibhora lapha athatha imali yonke yamfake umhulu yazi. Aba sithi iGermany izawina abandlimazo yazi kade sikhoni abantwana ukuthi nizabanikani asakwazi akunzima la.
Umdlali owakaba nodumo edlalela iqembu le-Highlanders uDouglas British Mloyi laye ubebhejile kodwa usele ebambe phansi.
Amlami ngomunye wakhona sibili. Hayi angivele mina ndisile but ama-surprise kwedlingengathi futhi sibebedelela ukuthi hayi bakhuleke.
Emabhawa sokusiba lo msindo sebesilwa ababhejayo abayime ngasafuni kubhatala. Umnumzana Dumisani Gumede uthi sediniwe ngokuhlala elamula abalwayo ebhawa yakhe koBulawayo.
Abantu asinqindi lezo ezikhala lapho. Abantu bayadliwa, abanye babheja sikili. Mbona omunye izolo edliwe inja, inja yake yahamba. Omunye udliwe imali bethunyelwe ukuthi ayibhatale irenti. Yadliwa imali yana sizibhakela ezikhala phandle. So every day sesilamula imsindo ekwana 3, 4, 5. So kuliwa sibili imsindo yakhona hayi.
Onompembe kulimdlalo kukhanya bayimambe kahle. Njalo onompembe owe-South Africa lowe-Zambia batshaye kuhle kakhulu. Ukutshaya kwabo ukuze kwajabulisa umnumzana Israel Mgwagwa owake waba ngunompembe eZimbabwe njalo kwamanje uqeqesha abanye onompembe koBulawayo.
Asikaboni kona kuyani okuthiwa khona kuyafevwa. Bebafuna le itimu ingayiphambili. Sibona unompembe weZambia, sibona unompembe weSouth Africa. Hayi sibachayela inhlombe sithi baqhubeke ngaleyo ndlela. Otherwise imidlalo ebuyayo le bazakhetha.
Imidlalo le iyaphambili. Emini namhlanje iqembu lezokazi le-Africa iCameroon inqotshe 1-0 iSwitzerland. Ukanti okwamanje iqembu leGhana linqikelana lele-Portugal umdlalo usiye emaphethelweni. Kusihlwa namhlanje ele-Brazil lidibana lele-Serbia kuphethwa ihlandla lokuqala lemidlalo ye-World Cup 2022. Kusasa kuqala ihlandla lesibili lalo mncintiswano. Ngiyimela e-Studio 7 koBulawayo iCameroon Ezra Chisa Sibanda.
Sikhangela eminye imidlalo edlaliweyo kuGroup G. Switzerland inqobe iCameroon 1-0 kuthi iUruguay leSouth Korea zibe ngutshiki lobhanqa zapha le 0-0. IPortugal inqobe iGhana 3-2. KuLive Talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenzakala emncintisweni wenguqu wamazwe omhlaba owenzelwe kwele Qatar oweWorld Cup 2023. Singekehlukani sobothi sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende lokubuthaniswa kwayo ibhajethi yomnyaka ozayo ka-2023. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu okwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi sithi asidibaneni njalo kusasekuseni ngo-6:30.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.